okokuqala imali ezikolektwa nguhulumende whether izindla kumbe izinara kumbe ngama-bodies aphi azisho mali ezibuya ebandleni le-ZANU-PF. I-ZANU-PF thina njengebandla siyazidingela imali zethu sodwa njalo silamakampani thina asebenzayo abe-ZANU-PF lapha esithola khona izimali silabangani futhi abalamankampani ababuyayo bezosinceda besinike izimali nxa sidinga izimali asingeneli thina njengebandla ezimalini ezikholektwa nguhulumende. So imali leziyana ezikholektwa kuma-tollgate ngale zimali ezikholektwa nguhulumende under izinara kodwa enye into abantu abayikhohlwayo yukuthi kona imigwaqo leyi iPlumtree Mutare Road yodwa imigwaqo walungiswa yi-group 5 nxa usayikhumbula e-South Africa leyana leyo group yiyo ethatha imali yongelela ngoba yibo abakha umgwaqo lokwana under i-build operate and transfer program. So uhulumende yena uthola ingxosana yemali.
Imali leyi sibona iphathisa na ekulungiseni kwemigwaqo le?
Wona laba labantu kumele bebe bemaintaina imigwaqo leyana. So i-triple C kunokuthi kulokhu ikhuluma izibozi kuphela ikhuluma amaphupho ukuthi kona ukhuluma i-ZANU-PF izathatha imali. Sonke i-ZANU-PF triple C asikhange lento i-group 5 leyi nxa ikhulupha izimali leyo. Iyayilondolozeni imigwaqo yethu na lokhu ngitsholo kwi-maintenance. Kumele bemaintaine kade thi ngahamba umgwaqo ma ngisiyeHarare nxa usuzangena eChegudu uvela ngapha koBulawayo umgwaqo wena ususiwa lamapotholo yiyo imisindo kumele siyibange ukuthi hawu lina group of 5 libhizi lithatha izimali kodwa kalimaintaine imigwaqo ngoba lani imigwaqo wayesifa ifela umuntu wonke kayifeli ZANU-PF umuntu wonke kayifeli i-triple C kuphela ifela izizalwane zonke ezezimbabwe ezidrayiva kulowo mgwaqo. So thina umsebenzi wethu sinesimonitha into zona leziyana umsebenzi wethu simonitha lohulumende sonke njenge-ruling party ZANU-PF labo abe-opposition umsebenzi wabo yikubuya bezokhangela khonokho hatshi ukuphongauba ngumsindo hatshi ukuphonga ukukhuluma izinto ezingelabufakazi leqiniso.
Kulokhu khonona njalo okokuthi imali lezi zifunakala zingama-US dollars kodwa abantu behola imali yeZimbabwe.
Khonoko futhi bezempilango nje babona yikukhuluma kwabantu either umuntu angazi kumbe abengabalanga kumbe kalistethi kumbe katraveli ungahamba uma-tollgate uyabona bethwele imitshina yena leyana okuthiwa ngamali okuze ama-pos machine okuthi na uyaswayipha i-RTGS iyaswayiphwa nge-bank rate eyabe ikhona ngalelo langa. I-US dollar layo iyathathwa njengoba nje kwavunyelwa ntu kona imali zonke lezi ngama-legal tenders ziyavunyelwa i-US dollar iyavunyelwa ama-rand ayavunyelwa le-Zimbabwe dollar iyavunyelwa futhi. So umuntu otshele kona kutaw kubhadala ngama-US dollar kuphela either umuntu ongakazi ahambe ngemigwaqo na le afike ama-tollgate uphonge ukukhuluma nje kumbe umuntu nje uphonge ufuna ukungcolisa ngoba bakhona abanye abakhulumela ukungcolisa kuphela.